Benza kahle kamhlophe ukuthi kulobugebengu obuningi obenzakalayo ikakhulu ekuphathweni kwezimali zabantu ezigcinwe nguhulumende. Ziphiwa abangane, ziphiwa izihlobo, ziphiwa abantu abangafanelanga ukuthi bathole amathenda. Ikakucacanga kahle ukuthi kuyavezwa kube secekeni ukuthi nxa kudinga abantu abangancedisana lohulumende benamankampani kulandwa abantu nsitha okwenza kube lobugebengu obukhulu kunalobo esibubonayo. Angiboni ukuthi kuzaba kukhulu okuzakwenziwa ngala macala ngaphandle kokuthi nxa ngabe mhlambe bengamanga kahle kwezepolitiki.
Yebo, manje siyabona ukuthi ababili laba kuthiwa baphandle kwelizwe kwakukhefu kambe ukuthi bazababisa ekhaya bazethoniswa kube vele sokuphelela ngokubona kwakho.
Uma bethanda ukuthi babalethe ekhaya bangabaletha, kulula ukuthi babalethe ngoba phela kasila sigwebo sentambo thina esingayithusa amazwe amanye nxa ngabe umuntu yenze icala loku kwekhwabanisa le corruption asigweba intambo kuleli lizwe lakithi. Yikho kujwayele ukuvimba kakhulu. Kanti ke lapha bakhona bangibona ukuthi kungehlula nxa ukuqathaniswa lezimali lezizindaka malutshwana amazwe angafisa ukuthi abagcine benze amacala amakhulu kangaka. Ngakho ke ngicabanga ukuthi kulula ukuthi babalethe baphenduke ekhaya nxa bebadinga ukuthi babe khona ngoba le mali iyadingakala, imali yelizwe, imali yesizwe. Abantu behlupheka kangaka, indlala ingaka, balutshwana badla buthebelele bezikholisela abanye belamba. Ngakho ke lokho kumele kujeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Yes, yabona njalo ukuthi bakudaba lwezeki ukuthi bathola phose imali efanayo kumbe bayitholanga kumbe kwahamba njani belochivayo lapha asazi ukuthi kubona njani kunokho ngamapishana
vele nxa ngabe kusenziwa izinto egcekeni kucacisiwe kwa-announcewa ukuthi namba abafuna ukuthenda abafuna ukuthi bangancedisana lezeki sibazi phambilini kungakakhethwa lo okhethwayo kuba lula ukuthi abantu bakwazi ukuthi phela lezi izigebengu lwana kathimbakalanga kodwa njengoba kusenzeke siyakwazi ukuthi kule mzimali eziphananwayo laphana kufihlwe ubufakazi kudilizwe ubufakazi. Kakwethusa ukuthi uthole ukuthi ngemva kwesikhathana uzoza sokuthiwa hhayi kakulacala lapha kuphelele emoyeni kumbe bagwetshwe basebegwetshwa nje into engayindawo babuye baphume futhi bayezidlela imali zonke lezi abazikholisayo abazitshontshela abantu.